Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Robert Mugabe lo nkosikazi Grace Mugabe bakhulumisana labalandeli bebandla lesanu PF kulandela ukuxoshwa kuka Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zichothoza ukuxoshwa kuka Mnangagwa esikhundleni somsekeli kamongameli. Akwaziwa ukuthi ungaphi owayengumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa osanda ukuxoshwa ngumongameli Mugabe. Balutshwana kakhulu abantu abasebebhalisile kugwalo lokuvota ngobulawayo. Obencintisa ukukhetho lokudinga umeya edolobheni le-Allentown unqotshwa okumangalisayo. Izizalwane zeZimbabwe zithola izicoco zokusebenza kahle labanye abantu emazweni ambalwa. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngokulobola owesifazana ngesikhathi kule gqwetha elithi isiko leli lephule amalungelo esifazana. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngalabo abancintisa kukhetho emazweni atshiyeneyo. Umnumzana Solomon Tembo usanda ukunqotshwa kwele Melika lapho abencintisa khona. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.